Isigaba 101 sesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe sikubeka sobala ukuthi kumele umsekeli wakuqala kamongameli athathe isikhundla sikamongameli nxa engabhubha kumbe esesehluleka ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Othatha isikhundla lesi uyabe ekubandla elibusayo njalo kumele aqedise umsebenzi kamongameli kuze kuyefika isikhathi sokhetho olulandelayo. Kodwa ke ingcwethi kwezombusazwe labanye abakubandla leli bathi kungahlupha kakhulu ukuthi isikhundla lesi sithathwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa ngenxa yokuxokozela okumangalisayo kubandla leZANU-PF. Bakhona abalandeli bebandla leZANU-PF abanjengomnumzana Nkosilathi Jiyane abathi kuzamele kulandelwe isisekelo sombuso welizwe lesebandla leZANU-PF nxa uMugabe engehlelwa yingozi.
Iconstitution ikhona elandelwayo, umthetho ofakiweyo welizwe owepharty, so akulanti ezahlupha, into elandela iconstitution kuphela.
Uthi kalaqiniso lokuthi ngubani ongathatha lesi sikhundla loba nje abaningi becabangela ukuthi kungaba ngumsekeli wakhe uMnangagwa kumbe umkakhe unkosikazi Grace Mugabe.
Sonto esingathi kuyazwakala phansi lapho abantu bekhuluma ngakho. Mina ngokwami personal, hayi akulanto esenge ngayizwa. Into ezinjalo ziba zinhle nxa singakhulunywa lobo spokesperson bephathi abayoba abalelungelo ukuthi bekhulume ngakho lokho. Nxa sikhangele phezulu khona ngale yikho abangakubamba kuhle abadala.
Izincwadi kwezombusazwe ezimele yodwa uMnumzana Mary Dube ucabangela ukuthi kuzaba lokulwisana okumangalisayo uMgabe engajiya umsebenzi.
Kuzaba lokudonselana lokuxokozela okungaze kugcina sokuncinisa even lebutho ukuthi lingenele, ngoba kangimboni ongathatha kathesi. Lo nganto ohamba phambili abanye bathi hathi angeke athathe kabamfuni, kuyadonselwana kakukaca.
Uthi kungamangalisa nxa unkosikazi Mugabe engangena esikhundleni lesi.
Yena vele eyakhe i-political career is dependent on i-husband. And i-husband nxa isithe edingi ibona ngani laye political career is edingi. Kathesi bamthandela nje ukuthi abe nguye obafikisayo kunkunzimalanga.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mlamulinkomo othi ibandla leli selidungeke okumangalisayo ngodaba lomuntu ongathatha isikhundla sikaMgabe.
Kuzaba nzima ukuthi abantu bamuve forward nxa engabe sokwenzakele okunye, kungasikho ukuthi abakhona ukuqhubekela phambili ngenxa yokuthi abantu ma sebejwayele into eyinye lanxa yimbi lanxa yinhle, kuba nzima ukutshintsha. Ngakho utshintsho kulakho ukuletha ukuxokozela kwabantu wama-factions phakathi kwezana.
Uphinde wathi unkosikazi Mugabe kwezombusazwe ufanana nje lomuntu owe esihlahleni somhlali.
I-CV yakhe ngathi profile yakhe kayikho kwezombusazwe. Sizakhumbula ukuthi unkosikazi Grace Mugabe uphonge uvumbuluka nje ekupheleni kwa-last year. Akusomuntu owaziwa ngalo bayekuphi okuhle othuseke wasebenza ngakho. Into ayaziwayo ukuthi nje ngumongi wezintandane ku-orphanage yakhe seMazulu. Othi sengabonakala ephatha intambo zombuso, ubona ngathi kuqala khona kuZANU-PF, kunzima ukuthi aziphathe. Nakuthi aphathe intambo zombuso weZimbabwe, ngibona kuzaba even more difficult.
UZulu usethiye indlebe emelele ukuzwa ukuthi kambe ingasala kubani ingqobe yombusazwe ngesikhathi le-Generation 40 isithobile kubandla leZANU-PF. Esigabeni sesibili sodaba lolu sizabe sikhangela ngabasebandleni leZANU-PF ababizwa ngokuthi yi-Generation 40 kumbe i-G40. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Gibbs Dube.